akula ntembi into enhle ikukutshengisa ubuntu khonoko udoda nxa omunye wethu ethe wonakalelwa kumbe wazibonela whichever way hayi sidibana simncede simthengele enye imoda loku abakwenzayo ibuntu yisintu akula ntembi sibili mina ngeke ngasola lutho sibili even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba umnangako kuba umnangako alienye imoda one ini esingabe samnika undoda lolaya abesebenzisa akula ntembi vele umuntu kunjalo ukuthi kodwa asiphananeni izinto lezi sisebenzise sihamba siya phambili so it's a good gesture by the people abakwenzayo kona kwana and ngabe ngiyafisa njalo bephinde betha imali ngale emanama high school egwada ngale uphahla lwaphuma lonke du ake nisayine imali bakithi sithengele abantwana abanophahla bafunde ngapha sithengele umnumzane utshamisa imota ukuthi ahambise sibe sikwenza vele i-social responsibility
baba usibanda khonoko ukuthenga imota ngicela ukuthaya ngamafitshane ngoba isikhathi sesiphelile so waye abantu behlanganisa imali bezama ukuthi bencede utshamisa kwenza ukuthi angathi
kwenzeka esegqekeni imthemba yokuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu wodlame ngumuntu wegugurawundi ngumuntu ka-2008 oqeda abantu ngezikhathi zonke zokhetho owenza ukuthi lanxa umgabe ecabanga ukuthi achiye okombusazwe lokhu ngo-2008 wathi phenduka mna zahamba ngiyebulala abantu wayenzela ama-short sleep ngakho abantu bezimbabwe bamesabela umongameli uNelson Thamisi ukuthi angalinyazwa yilaba abantu abalobu dlovu kungaka kodwa kungasena nokuthi ngithi kancane nje into ehlale isenziwa ngabantu bezanu leyi eyenziwa nje manje lanxa sikhangele kumfo wethu uGolide ukuthi usekhuluma ngemanama esithi kuthiwa khona kufanele abantu bahlanganise imali ngoba ehlanganisela upresident Nelson Chamisa ukwenzela ukuthi bathenge uphahla lwesikolo semanama uyazi ukuthi chuma angikwazi mfowethu kumbe ukuthi alikaze liphumela izweni yini kumbe alikaze libala amabhuku awe-government i-governance linabafowethu bezanu okwenza ukuthi lehlike kukwazi ukuthi umsebenzi wokubisela uphahla ezikolweni kawususwa kuhulumende ngoba siyabhadala into ezithiwa ngama-taxes
lizakusa lize litshone kulokhu phongophikiswana kobela ngento engekho into eqakathekileyo yikuthi khona into zonke nxa sizenza even koloku anisebekutsho otona uhulumende ngumele enze lokhu uhulumende akula ntembi ukuthi ancediswe ngabantu akula ntembi ngitsho yikho ntona hayi nxa sikwenza sikwenzeni nje sincedisana yonke into akula ntembi ngoba uhulumende kasikuthi uzakwanisa ukubamba yonke into eyedwa thina abantu yito esimake up uhulumende njengoba ekushila abantu nanxa uhulumende esengenile i-government of the day usunguhulumende wabantu bonke whether MDC ZANU-PF Mthwakazi kumbe whichever other party so okutshengisela ona vele kumele sihlale sibambele sinjalo so there's nothing absolutely wrong dokotela mfowethu uthi kona abantu bethu hhayi asikhipheni abala sincediseni abala akula ntembi ngitsho
hhayi i-governance umfowethu uGolide ngani kayizwisisi i-social responsibility baba Golide yikubhadala ama-taxes akho when you get paid. It's paying your taxes. You go to a social responsibility. Government, the government then is isenza umsebenzi wokuthi ithatha izimali ziyani isebenzise ngendlela eqondileyo.